Udaba lweMozambique babonkomo ludaba lohluphayo kakhulu ikakhulukazi nxa sikhangela emazweni afana leZimbabwe, amazwe afana leSouth Africa layo iMozambique ngokwayo. Ludaba oluhluphayo sibili kakhulu oludinga ukuthi amazwe ahlale phansi acubungule udaba lolu, alufakele inhliziyo njalo bezinikele kiko konke abakwenzayo ukuthi babone ukuthi balulungisa lolu daba. Ukuhamba kukamnumzana uMnangagwa ukuyafika khona ngale eMozambique, ngibona ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi iAfrika ngokwayo abazame ukuthi badinge indlela zokuthi bengabi lesikhathi esiningi abasichithayo sokuthi behamba besiyahlala izinkomfa, ukuthi lezo zinkomfa azila phumela etshengiselayo ukuthi kulento eyenzakalayo eyinqubekela phambili ukugwema lokho okuyabe kuzanywa ukuthi kulungiswe ngaleso sikhathi. Ngibona kuqakathekile kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ezinye izinto njalo bakhangele ukuthi kulezinye izinto eziningi esikhangelane lazo kathesi, izinto ezifana lama pandemic nalawa ama-corona, okudingakala ukuthi lamanye challenges nje akhangelana lelizwe. Ongakuthi ukuhamba kusisikhathi kuyadingakala ukuthi kungathi kuyagwemeka kancane, kungabi kakhulu, ngoba ukuhamba kuhanjelwa izinto eziyabe zingela mphumela emihle, kuyabe kubuyisela amanye amazwe muva ngendlela ze-economy, ngendlela zokuthi imali ngabe iyavala ezinye izikhenxe ezinye ezikhona elizweni, kulokuthi kube kuhanjwa kusiyahlala ama-meeting kuphela kungela mphumela ecacayo evelayo kahle ukuthi lapha kungabe kuzanywa ukuthi kwenziweni. So kuqakathekile ukuthi ezinye izinto kufanele ukuthi bazame ukuthi badinge indlela yokuthi andibane ukuthi hambe beyihlala kukona lama big conferences. Incingo lezinye indlela ama-diplomatic ways ngithemba ukuthi akhona angayenza ukuthi kube lula ukuthi indawo ezifanazana lezi bazilungise.
Kule mbiko ethi iMozambique ikhanya ingafuni ukuthi iSADC ithumele amabutho amaningi aze iphathisa ukulwisana labahlamuki laba. Kanti kulokwesabela njalo ukuthi ingaqhubeka limpi ingagcina ichithekela emazweni angomakhelwane afana leZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leMozambique babunkomo kufanele ukuthi umongameli wakulela lelizwe noma Minister of Defense wakulela lelizwe kufanele ukuthi akhunjuzwe ukuthi into eyenzakala eMozambique, iMozambique aselizwe elihlalele lodwa mhlambe elisesihlengeni phakathi kolwandle. Kodwa ke kufanele ukuthi ikhunjuzwe iMozambique ukuthi njalo kulama agreements asayinayo under iSADC trigger noma under iSADC agreement ukuthi kule ndlela okufanele ukuthi kusetshenzwe ngayo noma kule ndlela okufanele ukuphilisene ngayo nxa uhleli labanye abantu bengumakhelwane. Okungangokuthi kufanele ukuthi nxa iMozambique ingathi ayilusukumeli phezulu udaba lolu, kukanti ludaba oluserious kakhulu olungenza ukuthi iradicalism igcwale kulala mazwe njalo, noma kugcine sokusiba lama-violences amaningi azaqhubekela phambili, kube kugcine sokusiba lama-hatred ayenzakalayo within i-region. Kudingakala ukuthi iSADC kufanele ukuthi ihlale phansi iyenelise ukuvito ukudlulisa umthetho ozayenelisa ukuthi ubambe iMozambique ngamandla, ukuthi kudeploy amasosha ngenkani lapha kwenza ukuthi le nto le iyenziwe iphele. Okusho ukuthi kwesinye isikhathi nxa sithi sizikhangela nxa besenza njalo kuyabe sekucatshangelwa ukuthi mhlawumbe bayala kanjalo ngenxa yokuthi mhlawumbe balesazela esikhulu, noma bayazi ukuthi uhulumende waseMozambique uyabandakanyeka kulobu bugebenga nokulolu bhubhane lolwenzakalayo olwe-terrorism olwenzakalayo eMozambique, bebe sebejika befuna ngathi bafuna usizo kade abalufuni. Kufanele ukuthi iSADC ihlale phansi iyenelise ukuthi ibafostele kube le ndlela yomthetho abayifostela iMozambique ukuthi ivume ukuthi sayini agreement ukuthi amasosha akahambe ayincedisa udaba lolo lokubulawa kwabantu eMozambique luphelele uthi nya.